sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili emhlaka 1 kuNcwabakazi 2024 uThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubotshwa kwabantu khona lokhu babudube yikho okugcwalisa esihlezi sikutsho ukuthi khona uhulumende lo kasehulumende wabantu.
Abane abalwela ilungelo loluntu abakhitshwe izolo ngenkani kundizamtshina ngamapholisa batshaywa kabuhlungu betheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act.
Abantu bayagalula phakathi kobunzima obukhulu bendlala ngenhla emandebeleni emathebeleland north.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi isithole izigidi ezilikhulu zamadola emelika $100 million eyokuthengela abantu abalambayo ukudla eZimbabwe. Namhla sixoxa lodabuka eZimbabwe kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abalela ilungelo loluntu abane abakhitshwe izolo ngenkani kundizamtshina ngamapholisa babotshwa njalo batshaywa kabuhlungu betheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Inhlanganiso le ithi uMnumzana Robson Chere ongumqondisi we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umbalisi unkosazana namathayi kwekweza uKansila Samuel Gwenzilo Vusumuzi Sibanda kuthiwa batshengisela emphakathini ngendlela eyaphazamisa uZulu. Kucatshengelwa ukuthi babengabanye ababetshengisela phandle komthethwandaba kamantshi eHarare ngesikhathi ukuze kwalelwe uMnumzana Johnson Timba labanye abafika phosa amachumi ayisitshiyangalombili ukuba bebhadale isibambiso se-bail kulandela ukubotshwa kwabo emzini kaThimba lapho ababethakazelela khona usuku lwe-Day of the African Child. Kusenjalo kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC angamachumi phose amane 38 abotshwe eKariba esetheswa amacala okwephula imithetho yokubuthana emphakathini. Konke lokhu kwenzakala abaphikisayo besithi kabasavunyelwa ukuqoqa imihlangano ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshwa eHarare kumaviki amabili azayo. Boneni abamabandla aphikisayo. Sixoxe ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele lwenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukubotshwa kwabantu khona lokhu babudube yikho okugcwalisa esihlezi sikutsho ukuthi khona uhulumende lo kasehulumende wabantu. Nguhulumende ozifakileyo, nguhulumende wovalo, wesaba abantu labathi khona yibo abamvoteleyo, kodwa yena ezifakile. Kuyatshengisa futhi khonokho ukuthi yona iSADC ngokwayo, njengoba kusenzeka phambi kwayo ukuthi kuyatshengisa layo ukuba buthundu kwayo, ngoba kunje khonapho kutsho ukuthi iza kuwemukela layo kunjalo kungabi khona ekutshoyo bangakuchothozi khona lokhu ukwenza okungaqondanga. So ke akusimangalisi, yikwenza okwezanu since 1980 ukuthi umuntu atshengisele akufuneki. Khona kuvele kuyayangisa ukuthi kuthiwe eZimbabwe kakula muntu otshengiselayo. Ngokubola kwezomnotho, ukubola amalungelo abantu esephula kusenziwa so kungakubonakala kungalamuntu otshengiselayo, ngoba abantu bayabulawa, bayancindezelwa izinto ezifana lazo nalezo.
Indaba babancube bethule kangaka abantu konke lokho kusenzakala?
Awusithi uyakukhangela kuphinda kubuye futhi kithi abantu ezweni. Sivumelani kusenzakala izinto ezinjengazo nalezo? Yindaba kulabanye abamtshotshozela uhulumende bavumelane laye bathi khona uqondile esenza ukuganga okufana lakhona lokho ukuthi amalungelo abantu kwalwelwa ilungelo loluntu elizweni, kodwa kakukho konke khona lokho. kumele abantu bathule kubona ngathi kubonakala ngathi hayi konke kulungile kumbe bayavumelana lakho kodwa bebengavumelani lakho so ke kumele uhulumende lo ngabe nguhulumende oyangekayo oba lenhloni ngabe uyayangeka bakuyekele khona lokho kungumkhuba abakwenzayo ukuhlupha uZulu ngayona le ndlela esiyibona isenzakala abasukuma abantu baye banenge bayitshengisela nxa kubotshwa kubotshwe wonke umuntu all the millions zibotshwe sibonthi babazayo bezazivalelana
lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa sixoxe njalo lo mnumzana Kudamunsaka okubandla le-ZANU PF
okwenzakala elizweni lungile njalo kufanele sibili ngempela kumgceke ukubana laba abenhlanganiso eze-opposition lalaba ababasponsayo bafuna ukubana kube lodlakela lapha eZimbabwe kwenzela ukuthi i-SADC summit ingenziwa kuhle lokho siyakwazi njalo babe befuna ukungcolisa ibizwe leZimbabwe befuna ukwenza idrama yabo beqamba amanga benzela ukuthi bebotshwe iZimbabwe sikubonile kakuhle sibile kamnandi ubaba uMnangagwa sekubonile ubaba oKazembe sibe le information yonke yalokho abafuna ukwenza siyakhumbula ukuthi baqalisa befuna ukwenza eZambia batshaywa okumangalisayo ngamasotsha lamapolisa aweZambia ngoba iZambia ithi hayi thina lokho asihambelani lakho njalo lokho kubuya ngemva ukubana iZambia leZimbabwe zahlala phansi zakhulumisana kuhle zaqalisa ukulungisa ubudlelwane bazo so iZambia ukuchaya ikwenza abantu beZimbabwe ababe protesta itshengisa ukuthi hayi lokho elukwenzayo lokho hambani lekwenzela khatshana ayikhona kuterritory ye-SADC
ye mnumzana Msanga ubone ngazani konke lokhu kuya ngaphi
kathesi siyakwazi ukubana sokule information esingenile ebantwini yokubana laba bantu bafuna ukwenza udlakela ubana iZimbabwe ingcole ngoba abalanto enhle abayifuna ngeZimbabwe bafuna ukuthi iZimbabwe ibe solo mchokojo sibefuna ukuqala ukuthi benze ama protest esithi ngesikhiwa ngama organized protest to orchestrate i violent lapha elizweni so sesikubonene njengelizwe bayabotshwa bonke nxa kumele betshaywe bayatshaywa ukubana kube lokuthula elizweni ukubana kube le-SADC summit eqoqekileyo enhle elizweni thethe isikhathi sethu silungisela i-SADC summit kwenzela ukuthi ibe nhle akisingeke sithi iphambaniswe ngabantu ababukhali abafuna ukubusa bana bengavotelwanga 2028 usefikile abalungiselele u-2028 betshiyane lokufuna ukwenza udlakela ngakho-ke umongameli welizwe esamnika amandla lokuthi londoloze ukuthula elizweni uthi hambani liboni ukuthi kuyahamba njani kuyahamba njani nxa lingafuna ukubanga umsindo
lo ngumnumzana Kudamunsaka okubandla leZANU PF obexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 eseHarare Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi sithole izigidi ezilikhulu zamadola emelika i-100 million US dollars eyokuthengela abantu abalambayo ukudla abafika izigidi ezintathu 3 million eZimbabwe ababhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe namuhla kobulawayo unkosikazi Valerie Hauneri, umsekeli womqondisi obona ngezokudla lokunye kunhlanganiso ye-World Food Programme, obesemhlanganweni wokuhlolisisa isimo sendlala ebangelwa yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino esithwalise nzima umhlaba wonke jikelele.
Sizabe sincedisa abantu ngokudla emakhaya kuthi emadolobheni umuntu munye ngamunye emulini uyabe ethola amadola emelika alitshumi lantathu.
Kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi 9 million eZimbabwe ababhekane lendlala eyesabekayo lonyaka. Uhulumende udinga uncedo lwemali efika amabhiliyoni amabili i-2 billion yokuthengela abalambayo ukudla. Unkosikazi Rena Helani umabhalane jikelele e-United Nations obona ngenhlupho ezibangelwa ngumumo womkhathi uthi imali abayitholileyo izanceda kakhulu abalambayo.
Zakatalala kumizamo yokubona ukuba eleZimbabwe lizaphepha engozini ezibangelwa ukuguquka komumo womkhathi ngoba singekela ukulungisisa kusiyafika umnyaka ka-2050 izwe lizahlangana lenhlupho eziningi ezibangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi.
Ababili laba ngabanye abakunhlanganiso ezechiyineyo abangene umhlangano kobulawayo obekuhlolisiswa khona isimo sabalambayo eZimbabwe. Banengi ababhekane lendlala lonyaka emadolobheni. Omunye wabo ngunkosikazi Nokuthaba Mlotshwa.
Ungananzelela indlala engibhekane layo angikaze ngiyibone eminyakeni siya silime egangeni sithole. Kunsuku ezedlule uhulumende ebethi sibhalise amabizo kodwa asikakutholi sesilamba.
Umnumzana Vumani Ndlovu ohlala eLupane laye uthi indlala ibathwalise nzima emaphandleni.
Indawo eziningi azizange zavuna kuhle, abanye vele kabazange bathola ngitsho lokokuchisa. Kungakho-ke abantu bayagalula phakathi kobunzima obukhulu bendlala ngenhla emandebeleni emathebeleland north. Ubunzima bugcwele iziqinti zonke.
Isakhamuzi sePlumtree kozimnyama umnumzana Mathetha Masukulaye uthi isimo sibi esigabeni sakhe.
Hayi isifuyo lazo ziyashota utshani njengoba vele izizingananga.
Uhulumende weZimbabwe uqhuba ezinye njalo inhlelo zokutholisa abalambayo ukudla. Ukudla lokhu kunikwa izinduna, amakhansila labosobhuku abakuholisa abalambayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulabatsha abaphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders abalikhulu 100 abavela kuzwekazi le-Afrika bazasala lapha eMelika besebenza kumankampani achiyeneyo okwamaviki amane. Isigaba sohlelo lolu olwasungula ngowayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama saziwa ngokuthi yi-Professional Development Experience. Isigaba lesi siqhutshwa ngenhloso yokuthola ulwazi lokuthi amankampani eMelika asebenza njani. Omunye wabatsha abazaphatheka kulolu hlelo odabuke eZimbabwe unkosazana Cinderella Ndlovu ozasebenza kwinkampani esesabelweni seMinnesota uxoxa leStudio 7 ngomsebenzi awenzayo kwele Zimbabwe kanye lokuthi lolu hlelo lumphathise kangakanani.
I-6 weeks abasilapha mna bengiseflorida Gulf Coast University under i-track ye-civic leadership. So esikufundileyo kakhulu ukuthi singakhokhela njani inhlanganiso. Mina eZimbabwe ngile nhlanganiso yami engiyikhokhelayo, i-non-profit organization okuthiwa yi-Green Heart Trust. Ekufundeni kwami ngifunde ukuthi ngingakhokhela njani inhlanganiso yami ukwenza inguquko nxa sikhangele izinto ze-environment ne-climate change. So sifunde ukukhokhela, sifunde ukubhala ama-project proposals, sifunde i-financial management, sifunde njalo lokuthi yikwini esingakwenza ukuthi sikwanise ukutholakala sisezindaweni or ukutholakala sizikhonektha labantu abangasinceda ngama-resources lama-finances esingabe singawadinga ukukhuphukisa umsebenzi esiwenza kumazwe esivela kini.
Abantu abenelisa ukuthi bangene kulolu hlelo balutshwane kakhulu. Sikhangela ukuthi abatsha abaningi, kodwa eZimbabwe ke bavela abantu 42 ngomnyaka. Usubuyelile ekhaya ubona sengathi uhlelo lungakuphathisa ukuthi wenelise ukuthi ufundise abanye njalo izinto ezifundela.
Khonokho ukuthi uhlelo lungena abantu abalutshwane kuyatshengisela izinga eliphezulu in terms of ama-application kumba abantu abangenayo kulolu hlelo. Nxa sengibuyele ekhaya khathesi sengile experience ngiyakwanisa ukuncedisa abanye abafisa ukuthi bekwanisa ukuthi bebhale umsebenzi wabo kuma-essays or nxa bephendula imibuzo yokungena kulolu hlelo bephendule ngendlela ezayenelisa ukuthi i-application yabo ibe sezingeni eliphezulu. So nxa ukhangela i-application iyabila amabala athize okumele ungawadlulisi. Kungasikho ukuthi nxa uthe wangangeni kuhlelo asikho ukuthi you are not a good leader or awenzi umsebenzi ofaneleyo. Kwezinye izikhathi kuyabe kuyindlela oyabe ubhale ngayo ngamabala oyabe uwaphiwe okuvunyeziwe ukuthi uwasebenzise. So nxa sengibuyelile ekhaya ngikhululekile ukuthi ngifundise abanye ngendlela mina engabhala ngayo i-application yami ukutshengisa umsebenzi wami engiwenzayo lokuthi i-application yami ngiyakwanisa ukuthi iphumelele, ngakwanisa ukuthi ngiselekthwe ukuba part of uhlelo.
Unkosazana Cinderella Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ayisungulayo e-Green Heart Trust ubexoxa le Studio 7 ekhonapha eMelika emhlanganeni weMandela Washington Fellowship for Young African Leaders Summit. Abe zindaba abe Associated Press babika ukuba ele Israel lithi selibulele umkhokheli weHamas uMohammed Deif owaqoqa ibutho lakhe ukuba lihlasele kwele Israel nyakenye okwabulawa njalo kwathunjwa abantu abaningi abakulelo lizwe. Ele Melika lele Russia sezikhulule izibotshwa esigoqela intatheli zindaba uIvan Gershkovich lo also Kumasheva loya kubutho uPaul Whelan. Elemelika lalo likhululile abayisikhombisa abadabuka kwele Russia ababevalelwe entolongweni elizweni leli. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press le-Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezi patelane le Melika. Abancintisa kukhetho lukamongameli wele Melika abathumwe umzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lo nkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats baya phambili ngemikhankaso yabo. UTrump esithi uyathandabuza ukuthi uHarris ungumuntu omnyama kanti uHarris laye esithi ufuna ukungqikilana loTrump kunkulumompikiswano. Sokusele insuku eziphansi kwezilikhulu nje kuphela ukuthi kuvotwe, uScott Stearns we-VOA uhlaziya imikhankaso yababili laba lokuthi abantu abazavota bathini. Lolu daba luhumutshwe nguNtungameli Nkomo owe-Studio 7.
Omela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump utshele abasekeli bakhe esabelweni esibaluleke kakhulu kulolu khetho esePennsylvania ukuthi ancitisana laye emele amademokrasi ungumkhohlisi.
The radical left Democrat party bosses have installed a puppet candidate to fight only for themselves. Kamala Harris got zero votes.
Abaphathi bebandla lamademokrasi abayemele esandleni sokhohlo kwedlulise amalawulo bafake isiphamaso sabo ukuthi sincintise kulolu khetho silwela isifiso zabo kuphela. UKamala Harris katholanga ngitsho levoti elilodwa, wenza intando yalabo abapha umkhankaso wakhe imali abanotha ngokuntshontshela urhulumente wethu amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola.
Izolo uTrump ovele umhlangano obulokuphikisana okukhulu lentatheli zindaba ezinsundu lapho athandabuze khona ubuhlanga bukankosikazi Harris yena olonina olindiya loyise onsundu.
She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black.
Uhlezi elindiya futhi ephakamisa amasiko amandiya kuphela. Okweminyaka eminingi ngangikwazi ukuthi ngumuntu onsundu kwaze kwafika lapho aphenduka khona sesithi umnyama. Khathesi usefuna ukwaziwa njengomuntu omnyama, ngakho angazi ukuthi ulindiya kumbe ungumuntu onsundu.
UHarris uselesikhathi eside ezichaza njengomuntu omnyama kanye lesizalwane seMelika esilobuhlanga beningizimu yase-Asia. Selokhebe nguye olakho ukuncintisa kukhetho lukamongameli emele ibandla lamademokrats usekhubhuke kusekelo walingana loTrump ezabelweni eziyisikhombisa ezibalulekileyo ngokuveza kophenyo olwenziwe ngabezindaba abeBloomberg labeMorning Consult bekhangela ikakhulu usekelo lwabavoti abasakhulayo abamnyama kanye labeSpanish.
So the momentum in this race is shifting.
Ngakho umfutho kulomncintiswano uyantshintsha futhi kulempawu ezikhomba ukuthi uDonald Trump uyawuzwa lomfutho. Kungenzeka selikubonile lokho.
UHarris utshele umhlangano wokudinga usekelo eGeorgia ngolwesibili ukuthi uTrump ukhanya elokunengi akukhulumayo ngaye kodwa engafuni ukudibana laye kunkulumo-mpikiswano ehlelwe ukwenziwa ngompandula.
Well, Donald.
Hayi ke Donald, ngithemba uzacabanga kutsha sihlangane kunxoxompikiswano ngoba njengoba isitsho sikubeka uma ulokuthile ongakutsho kukhulume ebusweni bami.
UHarris ukhangelelwe ukumemezela umsekeli wakhe kunsukwana ezilandelayo futhi usazoya emhlanganweni webandla lakhe owe-convention eChicago. Lapho alethuba lokuhuga abavoti ngokuchasisa ukuthi kungani bemele bavotele yena kulo Trump. E-North Carolina ozavota uWanda Cherry uthi uyathokoza ngenyathelo elithethwe libandla lamaDemocrats elokususa obezalimela kukhetho uMongameli Joe Biden lifaka uHarris.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ajabula ukuthi umongameli wakunanzelela ukuthi sifuna umuntu osasemutsha ukuthi abe ngumongameli welizwe, umuntu ohlakaniphileyo futhi ozimiseleyo ukuncintisa.
Kodwa omunye njalo ovotayo eGeorgia uthi Stanley akakholwa ukuthi uHarris ulungele ukuba ngumongameli.
Okwakuqala ukuthi nguye oncintisayo kungihlasimulisa umzimba ngoba akazilungiselanga ukuba ngumongameli.
UPhil Onbey omunye njalo umvoti ohlala eGeorgia uthi uHarris usefake idlabuzane elikhulu kumncintiswano wokhetho lukamongameli.
I will vote for her.
Nizamvotela futhi ngiyajabula ngokwenza lokhu. Empeleni ngicabanga ukuthi ukhululeke kakhulu endabeni esithile. Kodwa ukuze sivikele umbuso wentando yeningi, ngizamvotela noma kanjani.
E-California, umvoti uMarina George uthi uTrump ulosekelo olwanela ukuthi anqobe kulolu khetho.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put.
Uma kungena uKamala Harris noma ngubani abamfakayo, ngeke aphumelele. Wenza nje ukuthi ibandla lamaDemocrats lehlukane kakhulu ngokutshetsha.
Uphenyo lweBloomberg luveza ukuthi elizweni lonke uHarris loTrump bangutshikilobhanqa kulo mncintiswano sokusele nje amalanga aphansi kwalikhulu ukuthi kuyiwe kukhetho. Lolu daba lulotshwe nguScott Stearns weVOA News lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Inengi labalela amalungelo oluntu laba mabandla aphikisayo lethi uhulumende uLokhi eqhubeka esephula amalungelo oluntu elizweni ngokuqhubeka ebopha amahlayana abantu ngesikhathi kuqhutshwa imihlangano yeSADC elizweni eyalandulela omanyanolo omkhulu weSADC Summit. Umphathi ntambo wendaba zangaphakathi kwelizwe uMnumzana Kazembe Kazembe namhlanje uxwayise abantu ukuthi baziphathe okuhle phambilini kwalo mhlangano njalo bengayangisi ilizwe esithi balolwazi lokuthi kule mihlangano yabafuna ukutshengisela eqhutshwayo kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomfundisi yaphambili Moyo owenkonzo yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International njalo ophatheka kunkulumo zokuxwayisa abezombusazwe engaphansi komanyano weChristian Alliance endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe. Owake waba ngumgcini isihlalo weBulawayo Progressive Residents Association onguye umqalisi ziba.
Sesibele ezithembiso eziningi ezingenzakaliyo. Sibona yiwo umhlangano esingathina yilwane wenjwayele ukuthiwa yi-routine meeting okufanele vele ube khona. Kodwa eqinisweni njengabahlali beZimbabwe siyaqinisa ukuthi umhlangano uzasiphathelana. Bese ngiqhubeka ngakhona isikhathi umhlangano ozaba khona owesadi womhlaka 17 ngiyengahambele eHarare ngaba lapha koBulawayo. Nginanzelela into eyiningi, inanzelela engathi yinto enhle. Imigwaqo iyazama ukulungiswa, amavendors anayephongeuhlala igama lonke sanzelela ukuthi azama ukukhitshwa ungathi kuba le order. But umbuzo ukuthi kambe lokhu kwenzelwa ukuthi sokuzahlala kunjalo yini eZimbabwe. kumbe njalo kwenzeka ngemthi kodwa bengasuka bese sibuyela futhi kwani umkhuba wethu udala ungaqedakaliyo okungahlonipha amalungelo abantu.
Naso ingqobe mfundisi Moyo,
okokuqala engithanda ukukumemezela ukuthi thina njengazamabandla sikhuthaza kakhulu ukuthi eZimbabwe kube lokuthula njalo isihlunzi lwezulu wonke lobuntu bonke bomuntu wonke eZimbabwe buhlonitshwe. EZimbabwe kuliqiniso elikhona ukuthi sinenkinga eziningi ezidinga nje ukuthi thina njengamaZimbabweans sihlale phansi sikhulumisane ngokuqotho kumbe ungathi okujenuine ngesikhiwa sizame ukulungisisa ama-internal problems zethu esilawo sibuyethi kubhalansise futhi lokuthi silama-external needs esilawo njengelizwe abantu abanjengabo-SADC abayibo abangasifaka ku-spotlight ukuthi kaningi kakhulu siyasifunda sithiyele kubo-SADC but kuyadingakala ukuthi thina sodwa sidingane ngokweqiniso sinanzelele ukuthi yithi kuphela esingalungisisa ilizwe lethu nkosiya phambili.
Nanto udaba Mnumzana Sibindi.
Ngikwazi ukuthi ukuhlala sikhala thina ngapha ikakhulu kwezombusazwe ikakhulu ingase sikhangela umthetho omkhulu welizwe ukuthi i-constitution into zibhale phansi zicacile imithetho ibekiwe yacaca into bambana zibaleke kodwa izenzo zethu isikhathi esiningi kahulumende wethu weZimbabwe suka zingahangela kokubhale phansi bese futhi thina noma sisayi sibona abantu abalungela abantu asebehlunyezwa la hlale sikhala impilo ukuthi umsezakazi awusahambelani ne-constitution elithi yikho kukhona njengokufundisa ifitho ukuthi engxenye yokuqaka kumele ukuthi abantu bezimbabwe ke sihinganene sibilike ekuhlaleni phansi isihambe ukuthi ibuya izele izoncedisa abantu abakhandi ilungisa indawo. Ngibona ngathi okwamalungelo abantu ikathesi hhayi sibaloshipu iqiniso lihle kufanele lilungisiwe masinya ibonakale ukuthi abantu baphilisana kuhle ukwenzela ukuthi abantu babe le nhlonipho yelizwe lapho ama-investors ababuya elizweni ababona ungathi amalungelo abantu ahlonitshwe. So ngezi indlela thina siyazibeka futhi sikuyethu ezigandi uzwane kodwa ngabantu thula ama-investors ngendlela esiziphatha ngayo.
Ngilokhu engikuwe Mnumzana Sibindi uke wakhuluma ngokuthi abathengisa esitaladeni baduduliwe njalo imigwaqo iyalungiswa kukhona yini okunye okungenziwa ukuthi beqhubeke beziphilise lokuthi imigwaqo ilungiswe isikhathi sonke.
Engakuthi ukuthi imigwaqo ukuthi ilungiswe obuqondile ngoba vele sikhuluma kanje phela singakhohlwa ukuthi abantu bezimbabwe imota zabo bahamba ngazo bayathela imithetho umthelo odulayo kusuka lapho ungena emgwaqweni ongacadakaliyo okulayela imoto uhlale usungumuntu osalulungisa imoto. Abathengisayo kufanele bathengiswe abantu badibele kodwa kumqoka ukuthi ekuthengiseni kwabo abantu bangathengisa indawo yonke kungani kusho njalo kwananzela sezitaladeni zonke lapha emadolobheni kulabantu abanezitolo zabo ababhadala ama-license uyethola abantu sebehlezi eminyango khonapho waleso sitolo usethengisa ama-items aphakathi lapha nesitolo umuntu anobhadala license phela uyalimala sinakhohlwa phela ukuthi lizuze lihluthuke lokuthiwa i-GB ye-country sikhanti ukuthi o-businessmen basebenze gadalala bathulisa umnoyo kodwa ngase sibavaya ngale ndlela kuyakuhlupha yani kubadudula usonicothana labo hhayi ntonipenhle abakhithe ngokukhulumisana ukwenza ehlilizwe lethu lezimbabwe libe e-order abantu balihawukele lakubana abazohlala lapha balihawukele ukuthi nalethi imali yabo lapha bazokuhlela umnotho wethu.
Ungasigqibela lingxoxo umfundisi Moyo, yisiphi isixwayiso ngasiphi?
Siyabonga ingxabano into ejayele ukuthi ihlezi khona kodwa idinga nje ukuthi abantu bahlale phansi baxoxisane esingakuthi i-engagement ngesikhiwa. Ngibona ngani into esasilele eZimbabwe nama-engagement esiwayenzayo ngibona ngani kaningi kasiwayenzi ngeqiniso. Umuntu lanxa esejele kule mthetho esigayidayo etholakala ku-constitution ukuthi umuntu kumele aphathwe njani kuyini okungamngeni sejele into zonke zena lezo sikhuthaza ukuthi abombusazwe nabana laba abasiphathele umthetho baqhubeke bekuhlonipha khona lokhu ukuwakhuluma laphana ubaba uSibindi ngendaba zokususwa kwabantu abathengisela emgwaqweni kanti nxa bebekhona isikhathi sonke bethengisa bengasuswa why sokumele basuswe kathesi nakuyukuthi bebevele besephula umthetho kumele ukuthi ngani kwakhulumiswana kudala basuswe kungabi ilokhano kokuthi hhayi sifuna ukuthi sibasuswe ngoba silo mhlangano omkhulu obuyayo baceda lapho babuyele kakusisizi njengelizwe nabatha labo batholiswa ama-opportunities ukuthi bathole imisebenzi nakho bayakhela indawo ezinhle ezokuthi badengisele kube lokunye abakubhadalayo kuma-city council sila sisisekelo sombuso ngasisihlonipheni siqhubekele phambili kuzasiza.
Lo ngumfundisi siyaphambili Moyo wenkonzo yesiKristu yeLiving Christ Pentecostal Ministries International njalo ekunhlanganiso yeChristian Alliance obexoxa endaweni lomnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo yenhlanganiso yeZCTU. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lweLive Talk olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.